indaba yehulumende phela yona leyo, nxa befuna imali yabo kabahambe emakhoti, imali yanikwa according to the political party's support. So kabahambe emakhoti and bazazibonela khona ngalo ukuthi bazanikwa yini imali yakhona yini kumbe kabanikwa.
Ukuthi kodwa kungahamba njani ngamafutshane bawomkhaya?
Well, kule two possibilities. One, amakhoti angadileya ukunika ujudgment until after the election. Or amakhoti abantu abasaying ngamakhoti ezane under the influence ezane, they might rush and then kothi bathi bona some of that money must be given to kukhulekela kwabo kuphi. It's one of that abantu abathi nonsense kabana chance yokuwina ama-elections and I don't see ukuthi bangaphumelela yini ukubone ukuthatha imali yakhona that. But it really up to amakhosi, asikwazi ukuthi amakhosi aza kuthi nxa bephethe alright kabanikwa imali yabo then that will be it. Mina ngicabanga ukuthi amakhosi baza kuthi it's not agent. Bazalwisana for a long time, yeah.
Ukuthi bangalwisana sibile kwesikhathi eside kakhulu ukuze kulungiswe udaba lolu phela.
Ama-appeals ayenziwa i-National EMDC back in 2002. Some of them have not been resolved up to today. So ama-courts asikwazi ukuthi maybe bazaphushwa yimunankagwa government ukuthi banikwe imali yona leyo. Even if ama-courts athi bona bathi getini imali yona leyo before the election, kuzawawinisa yini ama-elections?